Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ndawonye inkokheli lamabandla ezomba ngazo eZimbabwe ukwenzela ukuthi sihlanganise amakhanda, sihlanganise izandla lamahlombe emsebenzini esilawo omkhulu wokuthi sikhiphe iZimbabwe phakathi kohlupho olukhona.
Amabandla amahlanu aphikisayo asebumbe umanyano wokubambisana ukumelana kukhetho lokulwisana lomongameli Robert Mugabe lebandla lakhe lezanu PF.
Now sithole umuntu osityeleyo uthethwe ngubani, fanele asitshele ukuthi wamthatha wamsangaphi, wahlala isikhathi eside kungakanani, wathwaya ngaphi, njalo ukuthi impilakahle yakhe kwesikhathi lesi kumbe isikhathi ecinakala ukubonakala ngulo sinika ulwazi ibinjani. Ngibona ngani mina akunabubele obukhulu kakhulu lokho esikuze ngodamalizolo kungani kuyalumela.
Ibutho leZimbabwe namhla lilandule imbiko ethulwe imuli yakoDzamara izolo ethi u-Itai Dzamara wanyamalala ethunjwa ngamasotsha asebenzela uhlangothi lwe-military intelligence. Abokholo lwesikatolike baveza umbono wabo ngodaba lokusetshenziswa kwemali eziningi kanye lokuza kwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla amahlanu aphikisayo aweZimbabwe asebumbe umanyano wokubambisana ukumelana lombuso kamongameli Mugabe lebandla lakhe lezanu PF ikakhulu kukhetho olulandelayo luka-2018. Icelele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube, ibandla leRenewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma, elemabambo kuSile Don elikhokhelwa umnumzana Simba Makoni, lamanye amabili amancane elezunde leledare yiwo alobelana isivumelwano lamhlanje sokusebenzelana phansi kwegama elithi Coalition of Democrats loba COD. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti ubekhona kodwa uthe usamele ukuphiwa imvumo libandla lakhe ukuthi angene kulumanyano kumbe hatshi. Umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhela icele le-MDCT ubengekho kulumbuthano esithi akanxuswanga, kodwa isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Obed Gutu uthi bona njengebandla bazimisele ukusebenzelana lamanye amabandla ekulwiseni ukususa umbuso kaMgabe. Abezaphu labo kade bemelwe ngumnumzana Majobisa Noko bathi basamele ukuphiwa imvumo ngelabo ibandla. Umkhokheli we-MDC kaNcube yena uthi amabandla alobe isivumelwano sokusebenzelana lesi alakho alokhu evule umnyango ukuthi amanye lawo angathanda ukuzomanyana labo abuye.
Lamhlanje bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba sithethe inyathelo lokuqala lokuthi silethe ndawonye inkokheli lamabandla ezomba ngazo eZimbabwe ukwenzela ukuthi sihlanganise amakhanda, sihlanganise izandla lamahlombe emsebenzini esilawo omkhulu wokuthi sikhiphe iZimbabwe kuphakathi kohlupho olukhona ngenxa yehulumende kaMgabe. Yikho ke sithe sihlangene namhlanje kulama party afika amahlanu asayini le yalobelene phansi ukuthi hayi sesivumelene ukuthi sizasebenza sonke ngo-2018 sizafaka ukandidate omuyi 1 owe-president omunye owe-parliament lowe-council. Yiso sivumelane sakhona esilaso soneso. Kulamanye amabandla ade engekho lamhlanje esilokhe sikhuluma lawo silethemba ukuthi labo bazabona ukuthi kuqakathekile ukuthi sisebenze nini sonke, ngoba kakho oyedwa ongakwenza eyedwa olamaqinga okukhupha iZimbabwe ebunzimene buku
lokhu kuchone ebantwini balelelizwe
ebantwini beZimbabwe abantu balokhe besikhuluma lati bethi hayi kanti madoda indaba lingabambani lingasebenzi lonke.
Lo ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli welinye lamacele eMDC obekhuluma eseHarare. Ibutho leZimbabwe National Army namhla lilandule imbiko ethulwe imuli yakoZamara izolo ethi uItai Zamara wathunjwa ngamasosha asebenzela uhlangothi lwe-military intelligence. Embikweni awethulele iStudio 7 obona ngokwethulwa kwembiko kubutho uLieutenant Colonel Alpheus Makotore uthe ingamanga aluhlaza imbiko le njalo ijonge ungcolisa igama lebutho. Umne wabo kaItai umnumzana Patson Zamara wethule umfanekiso athi ngokaItai Zamara izolo oveza umuntu ovalwe ubuso ehlalelehlezi etendeni lamaplastic. Yena uPatson ubizwe lamuhla ngamapholisa akugajalwe law and order phezu kwalolu daba. Igqweta likaZamara umnumzana Charles Kwaramba utshele Studio 7 ukuthi uzahamba loPatson emapholiseni kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Esikuzwe ngoPatson izolo ekhuluma ngomfo wabo kutshengisa ukuthi mhlawumbe ulwazi lolathu selutholile ngokuthunjwa komfo wabo lungani kalucaci kangako ngoba phela nxa bekhona abantu abaziyo ababekwazi lokuthatha amampikitsha la esekuthunjweni kwakhe. Phela laba abantu ngabe basike bamazisa lokuthi ungaphi njalo lokuthi angatholakala njani njalo nxa kulokwazakala kunjalo ngabe usehambe ngabe sikhuluma nje usesuka emapholiseni kumbe usesebenzelane lamaloya ukuthi kuzanywe langempela ukuthi kungenziwa njani ayethathwa lapha khona. Kuyenzakala mhlawumbe ukuthi abantu abamnikileyo ngabantu asebehlamukele uhlangothi lwe-military kabasakwazi ukuthi ungaphi kodwa bekufanele bamtshele ukuthi ngaleso sikhathi wayebekwephi ngabe kathi sikukhalwa nje abantu bephethe imithi lokufaneleyo beqonda kuleyo ndawo ukuthi bayezama ukuthi mhlawumbe bangamthola sazi ukuthi kuyiwaphi. Ngibone ngani mina kuyikudlala ngengqondo zabantu ukuthi hayi sesithole ulwazi olutsha kodwa ulwazi olukhona kuphela ukuthi uthethwe ngabantu abanje. Sithole umuntu ositshele ukuthethwe ngubani kufanele asitshele ukuthi wamthatha wamsangaphi wahlala isikhathi eside kungakanani wasikwaya ngaphi njalo ukuthi impila kahle yakhe kwesikhathi lesi kumbe isikhathi ecinakala ukubonakala ngulo sinika ulwazi ibinjani. Ngibona ngani mina akulabo bubelo obukhulu kakhulu lokho esikuze ngoZamara izolo kungani kuyalumela.
Kungenzakala yini kulolu daba ukuthi ngempela abebutho babe yibo abamthathayo uZamara?
Yekuyatholakala ukuthi ngabe kubabamthathaka phela babemthethe umuntu besithi hayi sizama ukuyathola ulwazi lokuthi kathi kuhambe njani njalo besizama ukuthi nje ke simchaya-chaye kanjalo kanjalo bese besibenze njalo umuntu luwana ebe selimala kakhulukazi. Nxa selimale kakhulukazi phela sofanele bakufihle ukuthi bakade bemthethe. Ngakho kuzima ukuthi sazi ukuthi abantu abamthathayo isisukela sabo besiyini bona babe sehlile ukumthatha ese-Unit Square.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezembusazwe ube xoxa le Studio 7 ecingweni ekwele Bilitani. Umongameli Robert Mugabe uthi sekuyisikhathi sokuba amazwe ezwekazi le-Afrika lawe Caribbean le-Pacific achiyane lomkhuba wokuphila ngokucela kumazwe awumanyano we-European Union. Esethula amazwe yakhe kwele Papua New Guinea emhlanganweni we-African Caribbean and Pacific, umongameli Mugabe uthi amazwe e-Africa Pacific le-Caribbean anothile njalo alezemvelo ezingenza azimele engaphili ngokucela. Umongameli Mugabe nguye yedwa umongameli osemhlanganweni lo oweziphathamandla zabohulumende osokuthiye uZulu weZimbabwe ethandabuza ukuthi lolu hambo vele luzaphathisana ilizwe.
Umsakazo wakho we Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe Live Talk ekasini lethu lenkundleni ye Facebook. Ungakuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqhakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekasini le Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekasini leli ithi VOA Indebele ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu ku Facebook ele VOA Indebele. Abukholo lwesiKatolik eZimbabwe bathi sokudinga ukusebenzelana ndawonye kwenhlangothi zonke zempilo ukuvikela umnotho weZimbabwe. Abezombusazwe lengcwethi kwezenotho bazinikele ngokugcweleyo ukufeza imizamo yokulungisisa lumumo eyenziwa ngabebhanga elikhulu elelizwe Reserve Bank of Zimbabwe okufana lokulethwa kwama-bond notes ngenhloso yokuletha ukuzinza kwezemali elizweni. Okunengasikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Labo ngabavele kunhlangothi ezehlukeneyo labamabandla ezokholo beqakeza betshengisa ukuvumelana lemibono ebinikezwa lapho kubonisanwa phezu kokungenziwa uguqula isimo somnotho elizweni emhlanganweni owenzelwe eMikles Hotel eHarare. Lo mhlangano uqoqwe ngabohlangothi olubona ngizokhulumisana loZulu olwe-social communications ku-archdiocese eyeHarare ebandleni le-Roman Catholic ngaphansi kwendikimba ethi Is Zimbabwe better off without the US dollar? Osebenza ephathisana lobishopu eHarare ebandleni leli uVicar General Kennedy Mguti uthi ukutshelana iqiniso phezu kokwenzakalayo kwezomnotho yiyo kuphela indlela ezaphathisa ukulungisisa isimo somnotho, hathi ukudlala umacatshelana lozulu esemnyameni engazizwisisi inhlelo eziphoselwa kuye. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ obekhona laye kulo mhlangano uDr John Mangunjika uvumile ukuqakatheka kokusebenzelana lozulu kunhlelo ezehlukeneyo ezifana leyokulethwa kwama-bond notes, wona athi azoqala ukusebenza lonyaka. Ethi okwakhathesi akula ngenye indlela ngaphandle kokusekela abangenisa imali elizweni ngokuthengisela phandle kwelizwe abanjengabalimigwayi, abezemigodi, bamankampani amakhulu lamancane labanye. Baze ngobuningi abavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa uReverend Brother Kudzai Tsondai ohlala kwele South Africa.
Ngibonge futhi kakhulu ugovernor wethu ukuthi abe khona ezoxazulula udaba lolu ebantwini, ngoba emphakathini abantu abaningi abaselalo ithemba. Siyakwazi okwayenzakala ngo 2007 2008 abantu balahlekelwa zimali zabo, kuthi ukuthi abantu basanezilondo eziningi. Into engiyithanda kakhulu ukuthi ugovernor usinikile isithembiso sokuthi izimdola isazi kubuya, futhi wabuya wachaza ukuthi kungani beletha i-bond ama-bond notes lawa, lokuthi ezame ukunika umdlandla ebantwini bengabi lokwesaba, bengabi lovalo, bengacabanga ukuthi bazatshontshelwa imali zabo. Mina njengesiza lona saseZimbabwe ngiyakujabulela lokhu, ngiyakwamukela uma ngempela ngempela inhloso yabo kuyikuthi kube lokuqhubekela phambili ngenxa yokushotelwa imali.
Uqhubeke uTsondai esekela inkuthazo yokuzinikela kwabezombusazwe.
Ye, yeah, lami ngithanda ukuvumelana laye. Ngithanda futhi ukuqonqosela lapho uVicar General kade ekhuluma khona ukuthi abezombusazwe ikakhulu uhulumende labaphathi bhizinisi kumele ukuthi besebenzisane ndawonye ukuze kube le ngqubela phambili, ngoba siyabona kakhulu abantu abaningi ikakhulu kulelizwe lethu laseZimbabwe balokukhononda okuningi ukuthi kungenzeka ukuthi uhulumende udlalise imali eningi kakhulu, usebenzise imali eningi kakhulu. Ngokunjalo uVicar General ubekhulumela abantu, iningi labantu, umphakathi, ukuthi uhulumende laye kumele ekhangelisise ukuthi imali zisetshenziswa njani ukuze abantu babe lokuthemba uhulumende.
Abe-RBZ bathi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, i-multicurrency, kuzoqhubekela phambili, njalo uZulu engesabela ukuthi idola leZimbabwe seliphenduka okwamanje. Iningi labakade besemhlanganweni lo baqinisele ukuthi kumele kudingwe indlela zokusebenzelana loZulu osewalahla ithemba kumabhanga lohulumende, ngoba eseselamanxeba ezehlakalo zika-2008 lapho abaningi balahlekelwa zimali zabo emabhanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwela amalungelo abesifazane labantwana bathukuthele kakhulu ngembiko eveza ukuqonga kwenani lamantombazana azithwalayo esesemancane. Imbiko le iphume kuphenyo lweZimbabwe Demographic Health Survey olwenziwe nyakenye kodwa olusanda kwethulwa. Omunye wabalwela amalungelo abantwana unkosazana Thabita Khumalo olilunga ledale lePhalamende utshele Studio 7 ukuthi ukubhidlika kwemnotho kanye lobuyanga ngokunye okungaba kubangela isehlakalo lesi.
Lolu ludaba oludanisa kakhulu ukuthi elizweni laseZimbabwe umntwana oyinkazana usesenziwa isikorobho. Ukuthi uhulumende usehlulekile ukuthi agcine abantu, sonke siyazi ukuthi lo nyaka izulu kalinanga. Nxa vele sekule ndlala ekhaya, ezikhathini eziningi umntwana oyinkazana nguye osetshenziswayo ukuthi athengise imizimba yakhe ayedinga ukudla ukwenzela ukuthi imuli zisuthe. So lokhu kuyakhombisa ukuthi uhulumende usehlukuluza umntwana oyinkazana ngoba usehluleka ukuthi ayenziwa kumsebenzi.
Kuyini okungenziwa ukulwisana lalolu daba?
Okungenziwa ukuthi silwisane nalolu daba yikuthi uhulumende kabone ukuthi izulu uyahla. Kodwa njalo njengabameli bephalamende sesizazama ukuthi singene ephalamende sike siqukaxuke udaba lolu kubantwana abangamankazana sebezithwala masinyane ngoba lokhu kukhombisa ukuthi umntwana wonke oyinkazana akasayi esikolo ngoba nxa sebeqalisa ukuzithwala engaqedila ku-grade 7 usobusisi sesibabisele emuva iyinto esasiyala ngabo-1980 ukuthi umntwana wonkazana umsebenzi wakhe ngowekitsheni. Salwa kakhulu ukuthi lo mntwana aphume ekitsheni yomntwana oyinkazana angene esikolo aze ayefike e-university. So sesibisele iminyaka edlula i-40 usebenzisa umsebenzayo ukuthi sincedise umntwana oyinkazana.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo ilunga ledale lePhalamende njalo elwela amalungelo abantwana abangamankazana. Lamhlanje ku Studio 7 Live Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela udaba lokuqonga kwenani lamantombazana azithwala emancane. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. ELiNigeria libikwa selingayisilo ilizwe elisesiqongweni emsebenzini wokwembiwa lokulungiswa kwamafutha ezimota ezwekazi le-Afrika. Lokhu kubangelwa ikuhlaselwa kanzima kwesigaba se-Niger Delta ngabahlamuki abe-Niger Delta Avengers abafunge ukubhidliza umnotho walelo lizwe. Ukusungulwa kokuhamba kwesitimela esiporweni eside ukwedlula zonke emhlabeni jikelele emhlubulweni oweSwiss Alps kwenziwa kusasa eEurope. Hello, ngumsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Uhulumende uthi usezagumula izisebenzi zikaloliwe kulandela ukungahambi kuhle komsebenzi wokuthwala uzulu lempahla ngezitimela. izisebenzi zalenkampani sezilesikhathi esedlula umnyaka wodwa lezinyanga ezimbalwa zingaholi. Umphathi ntambo wezokuthwala umnumzana Joram Gumbo utshele intathele izindaba ukuthi uloliwe ulezisebenzi ezedlula inkulungwane ezinhlanu i-5700 osekumele ziphungulwe ngenkulungwane ezintathu i-3000. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Amalgamated Railwaymen's Union umnumzana Kamrai Moyo utshele Studio 7 ukuthi kabatshelwanga ngokugunyulwa kwezisebenzi lokhu.
Lapho sikhona ephepheni isindi nje singabe lezisebenzi asikakubona asikakuzwa asikatshelwa officially kodwa sikuzwa lapho sikhona ephepheni kodwa ngakho ukuthi khona ezozela isifuna ukuqeqesha abantu mabe le package. But umbuzo omkhulu okuyo wonke umuntu yikuthi khona kanti imali yepackage bazayitshelwayo ngaphi wona besehle kubhadala izisebenzi ezisemsebenzini.
Zona izisebenzi sezabuyela zonke yini emsebenzini?
Hayi, thina kunje e-ofisini asikayitholeyo indaba ngoba abantu abasitshelayo ukuthi khona abasitshele emsebenzini abakabuyeli yiba e-rails abamathi-rejista.
Manje pho i-railways kayifuni ukuthi ixotshe bona labo abangayi emsebenzini yini?
Hayi, singazi lokho ukuthi bona bafuna ukuyenzani. Kodwa isikhona isiphi namhlanje akukhulumi ngabantu abakustrike. Bona bathi bona bafuna ukukhipha abantu abantu bafuna ukuretenta. So uma befuna ukuretenta bona hayi akunamthelela ukuphuma umsebenzi. Kodwa into ekhona ukuthi umuntu ngawasebenzi okwesikhathi eside kuyakufanele ahambe ejola akuthweleyo ngoba umthetho uyatho ukuthi khona kufanele umuntu athole iy'mfanelo zakhe.
Inani lona leli esizwa kuthiwa yilo elifuna ukuxotshwa ukumiswa umsebenzi i-70% kumbe 3000 izachiya i-railways imi njani?
Ulokukazi sokusaziwa abanikazi yenkampani ngoba thina sinje siyisebenzi siyafuna ukuba khona emsebenzini. So bona masebefuna ukukhipha naleyi 3000 abafuna ukuyikhiphayo kuyaze kuthiwe wona ukuthi khona bafuna ukuthiya enzi njani abantu abangaki kodwa bafuna ukuthiya one kumbe bafuna ukuthiya ababili kuyaze kuthiwe wona kodwa hayi thina into esijoke ukuthi hayi thina ngabe funa ukukhipha ngaleyo ndlela ngabakhishe imfanelo zethu kuphela.
Hallo ke ngumnumzana Kamrai Moyo umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ze-National Railways of Zimbabwe iZimbabwe Amalgamated Railwaymen's Union ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi kwele Botswana uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awezwekazi le-Afrika wenhlanganiso ye-SADC azame ukuvula amathuba emsebenzini ngesikhathi ilizwe lakhe lisamukela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abazodinga imisebenzi. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Edwin Patsu utshele umhlangano labanye abaphathi ntambo bemazwe e-SADC ukuthi isikhathi seside amazwe angamalunga enhlanganiso le egcine ukudala amathuba emsebenzi. IBotswana kanye le-South Africa iwamazwe amabili eluhlwini lwengezansi kwe-Afrika ayomukela inkulungwane kakhulu zabavela eZimbabwe ezodinga imisebenzi. UBatsu uthi sesifikele isikhathi sokuthi uhulumende emazweni awe-SADC baqale inhlelo ezancedisa ukudala imisebenzi. Ethi uma kungela ndlela zokuguqula ezomnotho kwamanye amazwe e-SADC uluhlu lwangezansi kwe-Afrika luzaqhubeka luphethe udaba lokuselakala wemisebenzi. Obona ngezomnotho umnzana Jeffrey Sikhumalo uthi izwekazi lezansi kwe-Afrika linothile amagugu emvelo ngakho kumele lenelise ukudala imisebenzi ngokuguqula ezomnotho.
I-SADC izwekazi elilama-natural resources amaningi kakhulu. Kule ndlela njalo kulamathuba okuthi izwekazi leli lingathuthukisa umnotho walo ngokudala kakhulu amathuba omsebenzi. Siyananzelela ukuthi okwamanje abantu abaningi bayasuka emazweni anjengaboZimbabwe lamanye besiyadinga imisebenzi ye-South Africa le-Botswana. Kanti ke lalawo mazwe ale ndlela zokuthi angadala amathuba omsebenzi ukuze kungasindi kakhulu lawo amazwe amabili.
UKhumalo uthi sekufike esibangeni sokuthi iBotswana kanye le-South Africa zisindwe linani elivela kwamanye amazwe lizodinga imisebenzi.
Kuba emsebenzi akhuliswe kungakhangelelwa kakhulu kumazwe anjengabo iBotswana le-South Africa ayiwo amukela kakhulu abantu abavela elizweni elinjengaleseZimbabwe. Siyananzelela ukuthi sokubasinda labo ukuthi beqhubeke bedala imisebenzi engathatha abantu abaningi abavela kuzwekazi le-SADC.
Umhlangano we-SADC ukhulume njalo ukuthi ekuzameni ukudala amathuba emsebenzi abesifazane kanye labontanga bangavalelwa phandle, inkuthazo yokuthi kudalwe imisebenzi ibuya ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-MDCT litshengisela likhala ngokuswelakala kwemisebenzi yathinjiswa libandla lezanu-PF ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho luka-2013. Ngingumathin Ngwenya wendaba se-Studio 7 ngisabulongo leBotswana.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kahle kwaZulu lamhla sixoxa lomnumzana Nicholas Moyo, umsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezamasiko kuhulumende. Baningi abeZimbabwe abacabangela ukuthi bathumeza izithombe zabo ebulenjini be-internet laku-WhatsApp. Asizweni-ke lolu daba loGibbs Dube.
Isintu sesihlaselwe yizinto lezi ezintsha esezisifikele sesibadala. Ngoba izolo lethu kade lingela i-internet. Izolo lethu belingela zonke lezi zinto esezisebenza ngokuhambisa amagagasi okukhuluma lokubukela. Ngakho nxa sibambe indaba le, kuyamele ukuthi siyibambe sikhangele lapho osokuxhwale khona, lalapho esesehlulwa khona isikhathi. Esintwini bekuvele kulizilo ukwembula ebantwini. Ngakho nxa abantu sebeficakala ku-social platform, kulizilo ukuzembula la ku-social platform ngoba kuficakala abantu. Nxa kukuma-computer, kulizilo ukuzembula ngaleyo ndlela. So umthetho kumbe indlela isintu sethu esikade siphawulwe ngaso, kuvele kakumelanga umuntu azembule, umuntu abe nqunu, umuntu azitshengise bununu ebantwini. Ngokokuqala lokho, ukuganga kumbe ukulalana kuyinto eyenziwe ensithe. Umsebenzi wemacansini ngumsebenzi wensithe, uvele ubunjelwe ukuthi wenziwe ensithe, ukholiswe ensithe.
Ye, phela Baba Moyo, kukhanya ngazani phela sokugcwele ukuzidokozisa ebantwini lapha. Uyathola umuntu esenza vele into ongeke wayicabangela emoteni kumbe ebhasini kumbe ngaphi ngaphi. Uyakubona nje ukuthi uhamba njani.
Esesikubona kulezi nsuku sokuyinto ukuthi umuntu uyazikholisisa ehlezi, kungabe kusehofisini kumbe ugade ikhombi ubambe ifoni yakhe usekhoneni laphana ubhizi lokho edlalisa laphana ebona, ubona umuntu ubhizi uyahleka uyasmayile ungazi ukuthi kumbe abantu babhala ingxoxo ezihlekisayo, kanti ubukele into zona lezo. Into ezenzayo ziyaqhweba imizwa yomuntu. Umuntu seqhwetha imizwa leyane bese senzani? Izikhathi eziningi yibo abantu abagcina besiba lokuganga okuthile, kumbe umuntu seqalisa ukudinga izinto ezincane ngoba ususiba lokulangathelela ezinye izinto mhlawumbe ezingasoze e-age yakho, kumbe mhlawumbe ongayisikho ufuna ukuzikholisisa ngefoni kumbe ngamavidiyo la unkosikazi engekho, uzama ukuzifaka esigabeni esingekho kahle. So sokuphambanisile amasiko.
Siyakubona ye Moyo, kodwa ke sikuphatha sithini, kumbe ngithi esintwini kumele kuphathwe njani ukuze kulungiswe konke lokho, kumbe kuyalungiseka asazi khona?
Dube, indaba leyi ezayenza ukuthi ihluphe ukulungiseka ikakhulu ukuthi umuntu sokumele azikhuze, umuntu kumele aziphile. Ngoba sesilamalungelo amaningi eZimbabwe lapha, umthethwandaba uthe kulicala ukuthi umfazi athathe ifoni yomkakhe ayivule acubungule imbiko ekhonapho, licala. Phakho khona uyabungenela imfihlo zomkakho, umkakho lama-rights, lamalungelo. Xa sesisitsho njalo, ngizama ukuchasisa ukuthi into le sokuzaba nzima ukuthi sithi siyibambe, ngoba umuntu uyazikhethela ayenze nguzo ezifihlile. Ngembangela yalokho kana ngikhulume ngakho ngaphambilini ukuthi indaba ye-internet sigijime kakhulu, sesixotshana layo. Isintu sizama ukuxotshana lokudinga amabizo e-internet, ukuthi internet kuyini ngesiNdebele. Ukudinga ukuthi kanti abantu nxa belalana elingathi yi-pornography, singakudingela amabala yini, ngoba kwakungekho.
Lo-ke ngumnumzana Nicholas Moyo, umsekeli ohlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko obeqoqa loGibbs Dube we-Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Amabandla amahlanu aphikisayo weZimbabwe asebumbe umanyano. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande, lichiya ku-Studio 7 Live Talk.